o eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mbimbitho 2020 ngumphrasethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalindele umthetho kumbe ngabantu abalemvumo yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter leyo abayilandeli.
Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owatesta ke ukuba COVID positive owase Victoria Falls.
Eza kubulawayo zona izakhamuzi ziqalile lazo ukulandela isaziso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza oqakathekileyo. Abaphila lokukhubazeka kokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka kungungaqakathekiswa elizweni. Bethi bahlala betshiywa phandle enhlelweni zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya. Iningi lezitolo lamabhanga bekuvaliwe. Kodwa amavinkili amakhulu ama-supermarkets abevuliwe. Njengokwethembisa kukahulumende ethengisa ukudla, lokhu bekusenzelwa ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana ngomkhuhlane we-coronavirus. Oqalele edolobheni le-Wuhan kwele China. Kwele Zimbabwe, leli gciwane selithethe umphefumulo womuntu oyedwa, abafunyene belaleli gciwane beyisikhombisa. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, ithi lo mkhuhlane usubulele abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amabili lanhlanu, njalo leli nani lokhe liqonga mihla ngemihla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu lembono ehlukeneyo ngalolu hlelo iningi likhala ngokuthi lizophila njani ngalesi sikhathi sokungayi emsebenzini. Uhulumende ulaye ukuba abantu bahlale emakhaya njengendlela yokuvimba ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eselihlasele labulala abaningi emazweni omhlaba. Umnumzana Wiseman Mthembu, isakhamuzi semzini weRugare, uthi lanxa belalele isiqondiso sikahulumende sokuhlala emakhaya, balutshwana abalandela zonke iziqondiso zangkhona ngokwaneleyo.
I-lockdown yona sikayiboni kangakho ngoba isuku lokuqala into sesisenazo ezindlini njalo imota ziyahamba lapha lalaphana singazi ukuthi ngabantu abalindele umthetho kumbe ngabantu abalemvumo yokuhamba. Abanye abalandeli lo mthetho wakhona le 1 meter leyo abayilandeli ukuthi bebe katshana katshana. Kodwa hayi, ungasikho lokho akuningi akwakhanyi kangako ukuthi siku-lockdown.
Umthembu uthi bamangaliswa yikuba abamabhanga bavalile lanxa uhulumende ubethembise ukuthi akasoze avale.
Uyasimangalisa ukuthi amabhenki avalile kanti i-government angithi bethe ama-essential services yaqamba lawo amabhenki ukuthi amele ehlale evuliwe. Ngakho imali izajiphoza njani ngamakampani ethu asasebenzelayo ukuze lathi sithole leyo mali.
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu, umnumzana Mlindelwa Mancitshana, uthi ukuvalwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kulusizi kakhulu njalo uZulu ubengakulindele.
Ubunzima bukhulu abantu abalamali, iningi likaholi akula ngenye indlela abangahola ngayo izimali zabo ukuze benelise ukuyathenga lokhu lalokhuyana okufunakala ezindlini. Amalanga angu-21 maningi kakhulu abantu behlezi imali lokhu ezisemankampanini besehluleka ukuholiswa. So lokhu kuyinto okumele ngabe bayikhangele.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila ngokuziphandela lokuthengisa abagoqela abe-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, bakhuthaza amalunga abo ukuba alandele iziqondiso zikahulumende emizameni yokwenqabela ukusabalala kwe-coronavirus ngoba liyingozi enkulu empilweni yomuntu wonke. Umqondisi we-VSET umnumzana Samuel Wadzai uthi kodwa kuyadingakala ukuthi laye uhulumende adinge indlela zokunakekela abantu njengokwenzakala kwamanye amazwe ukuze amalunga abo angaze abulawa yindlala.
So yes, we continue to call upon our members to stay at home until such a time when
sizoqhubeka sikhuthaza amalunga ethu ukuthi ahlale emakhaya kuze kuthi umumusho ubuyele esimeni sakuqala. Sikhuthaza uhulumende ukuthi enze kube khona indlela ukusiza ababhekane nenkinga ikakhulu abaphila ngokuthengiswa ukubatholisa usizo oluzonceda ekuthini benelise ukuphilisa baqhubekele phambili besenelisa ukuhlala
emakhaya.
Bakhona abaveze ukukhathazeka phezu kokuba besesabela ukuthi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi njengoba amankampani abawasebenzelayo evaliwe. Kodwa abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi elizweni oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza baqhatshi ukuba baholise izisebenzi ngalesi sikhathi sobunzima ngoba kungasimlandu wazo ukuba kaziyi emsebenzini. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZCTU, uMnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siphakathi kwesikhathi esibi, isikhathi sokuncedisana. Sibona ngani akukuhleke nxa ama employers azaqala ukuthi abantu kabahambe ezindlini bengelalutho, njalo ngesikhathi besezindlini kabasoze bebhadale. Kanti ke lokhu esikwenzayo ngokuthi abantu abahlale ezindlini sizama phela ukuvikela amabhizinisi abo.
Lanxa uZulu ezama ngayo yonke indlela ukulandela inkuthazo kahulumende ekuthini ahlale emakhaya, iningi eHarare likhala ngodubo lokusilela kwamanzi okuyinto esiyenza babonakale abantu emalokitshini bewadinga. Umkhokheli webandla lokholo lwesiKristu ele United Evangelical Church in Zimbabwe, umfundisi Wilson Dutch, uthi kunje uZulu emzini wokhambuzuma lokhu ebhodabhoda edinga la manzi.
It will mean that we are in a worse position, in danger of our life.
Lale mibiko esakazwa kuma wireless phezu kwalolu daba lwecoronavirus ingasoze yatsho lutho kumuntu kazana ngoba kungekho okwenziweyo ukusiza abantu kuhlangothi lokutholakala kwamanzi. Umuntu wonke ukhala ngokuthi akukho malungiselelo akwenziweyo kulolu hlangothi.
Protect the citizens.
Uhulumende uveze ukuba uthethele linyathelo ukukhuthaza uZulu ukuba ahlale emakhaya okwensuku ezingamachumi amabili lanye emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngonjalo nje, izakhamizi zakoBulawayo ziqalile lazo ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu, bephuma kuphela uma besiyakwenza okuqakathekileyo emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lona eselithethe umphefumulo womuntu oyedwa elizweni. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje idolobho lakoBulawayo liqalile ukulandela isimemezelo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki amathathu, bephume kuphela uma besiya kwenza izinto eziqakathekileyo emizameni yokumisa ukumemetheka kweCOVID-19 yona esithethe umphefumulo owodwa ezweni. Udokotela weMathebeleland North Province uchaza isimo esikhona ngomkhuhlane weCOVID-19 esigabeni sakhe kanye lendoda efunyenwe ilaleli gcikwane eVictoria Falls.
Okwamanje sesaba lo umuntu oyedwa owathesta ke ukuba COVID positive owaseVictoria Falls. Lo ndoda esesamnika itreatment osengumuntu osesizwa ngcono. Sasesilandelela ke okuthiwa ngama-contacts bonke abantu ahlangana labo esabathesta ke umkhuhlane lowo we-coronavirus bonke ba-negative.
Uqhubekele phambili uShimberengwa esithi
okwakade sibezayenza ama-tests eMathebeleland North awe-COVID akhona ukuba 11 and kulawo 11 oyedwa nje lo engikhulume ngaye nguye obe-positive, abanye bonke ba-negative. So ama-teams ethu bazama-ke ukuthi sifundisane ngomkhuhlane lo, sixwayisana njalo ukuthi sizohlala sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa, singabambi ubuso xa umuntu ekhwehlela. Foneleke inombolo zika Ministry of Health ukwenza ukuthi ethole uncedo.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMichael Ndiweni upha umbono wakhe ngalomlayo kahulumende wokuthi abantu bahlale emizini yabo bengabuthani njengendlela yokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus.
Indaba yokuvimba le ngengabhodabhoda namhlanje khonapha koBulawayo ekuseni ngikhangela nje umuma ukuthi unjani, ngikhangela izitolo zabantu abasebenzayo ama vendors and former traders. Bebe kala kakuru wakuti sabi lozi maa. Nawa yate bekona bemile sivili pati bevali. Lebe kumu kaya mumu za wanjani. Awa nye bekala wakuti inkinga. Yikuta wakuti besebe nza marini ya nasipele mpata na marini paza wapata langani. Lezi nga wakulu mende mbuya memeze lukuti. Wakuti 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 njengoba ubulawa zikansili wezindawo amanzi akafiki ngana amanzi avaliwe kumbe impompa zazo wapompi kuhle kodwa amanzi akafiki abanye bekhala ngokuthi bona laba nampuphu ezindlini bayiswele ngolwesihlanu langomgqibelo so ukuthi ukuthi-ke namhla besiyazama ukuthi bayithole impuphu abanye besithi bona vele abakwazi ngokuthi umkhuhlane wecorona omunye uzwanitshela ngokuthi cholera esithi yena akakwazi vele kakalalwazi bafuna ukuthi ngabafundiswa akhobe bekwazi ngezinye zezinto engizithole abantu engikhulume nabo namhlanje khonapha kobulawayo kodwa-ke njengoba ngisitsho mina okungithintile kakhulu indaba yokuhlawula kwezindlu nendaba yokudla sokungathi uhulumente ngazama imizamo yokuthi abantu bathole usizo kakhulu abantu abasebenzayo bathole okungama-payments ukuze imbadala okuncane bathenga ukudla njalo futhi indaba yamarenti leyi la ikhangele ukuthi abantu engxenye bengahlawula irenti ngasenesikhathi sobunzima kuze kwedlule
okwamanje izisebenzi zempilakahle omongikazi labodokotela lokhu beqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bekhala ngokuthi abalampahla zokuzivikela ngesikhathi beselapha uZulu njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela idolobho lakobulawayo lokhe lilinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze izilungiselele ukwelapha abantu abazabanjwa yi-COVID-19 edolobheni lokhe kungakabi ngitsho lesibhedlela esisodwa esesilungele ukwamukela abantu ababanjwa yilo umkhuhlane okwamanje njengoba kungakabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19 uhulumende wethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu njengendlela yokumisa ukuthelelwana leli gcikwane lokulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave
Amabhasi aya emaphandleni abonakale ethwala abantu ngobunengi ngesonto abanye abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bona bakubone kungcono ukuziyela emaphandleni ngoba kungasoze kube le migoqo eminenginengi efana lasemadolobheni ekuqaliseni kokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokuthi abantu bangahambihambi njalo bahlale emakhaya bengayi emsebenzini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus uChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya yena-ke othi lasemaphandleni abanye kabasondelelani eduze njengendlela yokwenqabela ukuthelelwana igciwane le-coronavirus ungwenya uthi kodwa abantu bayazihambela nje njengesukwini
izolo bengikobulawayo ilanga lonto ephose ngisuke ngabo-10 bekungahambeki ngoba kwaba ngihamba ngabo-10 kutho ukuthi na bekule amakhiwo abantu bephuma lapha besiya lapha lalapha bonke bekhuluma nje kuthi yona hhayi umuma wakhona awawujwayelanga bebalekela lonolo lelo lukhona ngoba amaphorisa bememezela sibekhuthaza bebhoda ngemoto abo ne-APCAR bememezela ukuthi naye ngokuyacha uthwe kunganyakazela abantu siyezwa nje bebale ukuthi na ngoba kade semakhosi nalapha engadile khona ubuntu manje bebale ukuthi na sisuke entumbane bese ukuklinikile so ngathi vele kakukho kodwa imovement yabantu nje yathi ngajwayelekanga ngoba into engani intshaki kwabantu bephuma zibe ngezinengi ngoba nginanzela ngemoto amabhasi bengaphumi ngesikhathi esifana nesikanani ayebephuma very early ngoba amaningi ayebephuma abo-7 esenze kushiya amatripu encedisa abadala ndisiye emakhaya hayi umumo wakhona unjalo umumo ngamhla kanti uthulile umumo namhlanje ngapha abadayi bapholile abanyakazeli njengensuku zonke
ayabonakala yini amasotsha kumbe amapholisa ebhodabhoda khonapho ngendawana
apha thina emaphandleni hayi hayi asiyabonile kuthula nje abantu bayakhuzana bebonisana bayasabana abantu 1 meter komunye ngibonile nje abanye belabosigubhu ngapha sithi ngosigubhu giya kukhona amagaranda nafakwayo emagedini nje ukuthi nxa ukuvula phandle uwaya esambuzini unyathele nje kuya kungani kule giya kwinto wakhona kuyakunyathela kula manzi alisepu ngegeza izandla every 20 minutes njona laphana ngabonisa amavidiyo ugogolayo bekwenza ugogo onangcajana kusho ukuthi ngendlela efana nayo abamanga ugogo lokhu bekwazi abantu abaningi i-GMP yiyo engani bathenga ukudla khona amasaka abo kuthi-ke izigogala bogogo kula masaka abo lana babuya every month
umnumzana Moven Khelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubekhuluma ecingweni lo Chris Dande we-Studio 7 ekhonale elubhane ku-Livetalk lamhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele lapho eselithethe imphefumulo yabantu abedlula 2,500 abantu abasebefunyanwe yileli gciwane sebezedlula 135,000
ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe inani lasebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele Melika seledlule ekhatshana elakwele China okulapho elaqalela khona leli gciwane leli nani selifike kunkulungwane ezilikhulu lamashumi amathathu amahlanu 135,000 selibulele inkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,400 uZulu wasemali ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluke lwamiswa okwesikhathi eside ngezikhubeko ezehlukeneyo ngasikhathi sinye lelo lizwe libe lo muntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus asebekhulele bakwele South Africa namhlanje baqalisile ukuyalayinela ukuthola uncedo emzini omkhulu owesoweto eJohannesburg lanxa kule ngozi yokuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hobe
ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo sezethule imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igciwane lomkhuhlane we-COVID-19 bethi alelapheki njalo kuqakathekile ukuthi uzulu ahlale ndawonye ezivikele ekuthelelweni lomkhuhlane ngoba usukhona elizweni njalo uyingozi enkulu uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba
inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulabayisikhombisa asebelomkhuhlane we-COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela ingcitshi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane udokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu
kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igalikhi ginger, ele nyosi, njalo ele malemonai, langa manka loku, akukaziwa, njoba lisa zitina zikola ezi science.
Umkondisi weze mpila gase, ezi pezi la sempilo central, udokotela Solwayo Ngwenya, uti abantu, abalandele imilayo, yabeze mpila gase, hachi e abantu makaza.
Umkutlani unjenge flu, ya tola langa mtu ete wakweshe, langa watimula, wenobusu, phefumula lo moya akade ukukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowo uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba lekwazi iflu. Kodwa yona iflu yakhona ibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu, ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu, ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle, uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni, uyangena lo mkhuhlane, igcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amathumi ayisikhombisa, hhayi bafa kakhulu abantu abadala lapha, libananzelele kakhulu labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasosha aphansi abagula umkhuhlane wegcikwane leli lijayele, yabo umuntu usezuza amagcikwane amabili kuyayenza ukuthi abantu bachone kakhulu. Nxa le ukuthi licabanga ukuthi selilawo lo mkhuhlane, kumele lifonele abantu be City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe besiseneso isigodlo eliyabe lisekhona, lifonele abantu lingaze lagada imjova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma iambulance abe City Health babuye bezolithatha belikhangela ukuthi ngabe kuyiyoyiwo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlaba Zulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona. Siyabonga.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 ngumvimbano oyelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlungunyana, kodwa ubuhlungunyana bakhona buyadlula. Even abantwana abancane, bona abancane ncane abamunyayo, lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni, baza kuthimula bakhuphe udenda ngamakhala, lokho esithi ngamakhofula, kuphume amakhala avuleke, impimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha, faka amanzi akuthathisayo ukuze ingubo ufuthe, uginqe, kuphume izithukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga, lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela nengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi akukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaphila lokukhubazeka ngokungaboni emehlweni baveze ukukhathazeka ngingaqakathekiswa elizweni, bethi bahlala bechiwa ngaphandle enhlelweni zentuthuko okuvezwa la yikusilela kwengwalo abazisebenzisayo ezebrayo. Yintshekele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yeCrosscare International abalomsebenzi wokuthengiswa kwemitshina ephathisa abangaboniyo bathi miningi abalayo okugoqela lo ongababalela ingwalo zabo.
Please place your document. We care CrosCare International, Flyers OFN, then Adaptive Innovative, Independent Living, Hardware and Software for All Forms of Disabilities.
Unkosazana Diana Shoniwa walinhlanganiso eqhakathekisa ukusekela abaphila lobugoga uthi lonyaka badideka kakubi ngoba benganelisanga ukuxoxa umkhankaso omkhulu kwelanga le Braille Day emhlabeni jikelele.
Due to financial constraints we couldn't really get to do it this year. Probably we starting to plan for
lonyaka asila ama commemorations e Braille Day inxa yomumo wezinto lokusilela kwezimali kodwa sizizama ngomnyaka ozayo.
Uthi imitshina ikhona sibili la kulezi nsuku kodwa uDube ukuthi abaningi bacina besabela muva bengayifinyeleli ngenxa yentengo ephezulu ngoba ithengwa emazweni afana le Europe le Asia. Ethi uhulumende angaphathisa kulolu daba ngokwehlisa umthelo weduty le lagiyo iqotha elilwela amalungelo abakhubazekileyo laye engomunye wabangaboniyo uadvocate Abraham Matheta uthi ngumlando kahulumende ukuba esize.
Okwaqala mina ngithanda ukuthi uhulumende azwisise ukuthi iBraille kuyabe kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi iBraille itholakale okusho ukuthi izingatsha zikahulumende ezifana nabo Ministry of Education, Ministry of Information, lezinye ezinjalo kumele zidinge indlela yokuyenza ukuthi iBraille itholakale kanye le-information itholakale ngeBraille.
Uthi ukusilela kosekelo oluzayo kuzifundo zokubala lokubhala kwabantu abangaboniyo iBraille kwenza bebhekane lobunzima obukhulu emsebenzini yabo kuqathaniswa labanye okumele kulungisiswe.
Uzathola ukuthi ikakhulu nxa ngenza into eziningi angibali angibhali even ama speeches lama presentations kakhulu angibhali ngoba sengazifundisa ukuthi ngifake izinto ekhandeni kwakubangelwa ikuswelakala kwamaphepha okubhalela iBraille.
Lezi zifundisi phakathi kokufundela ukubhala ngomtshina weBraille phakathi kwedolobha leHarare. I-Dorothy Duncan Braille Center ngenye yendawo ezifundisa abangaboniyo ukubhala lokubala iBraille izimele. Umnumzana Leonard Saiti walindawo uthi ukusilela kosekelo kubenza bengenelisi ukufundisa abantu ngobunenge.
Lapho kufundisa abantwana abangu 6 yindawo yokuthi kasila indawo enkulu lokusenze sokune plus indawo semali ukuthi sikwanise ukuyenza umsebenzi.
Uthi babhekana njalo lemitshina esiguga okugcina sebebulala ke emidala bethathe amaphathe okulungisisa engconywana ngoba ithengwa phandle kwelizwe bengelinisi imali yakhona kanti lephepha leBraille lalo linzima ukuthi balithole ngoba lithengwa ezansi yeAfrika. Uhulumende uleBraille Printer Press emzini weMount Pleasant eHarare kodwa umnumzana Masimba kutshera ocubungule ezomnotho engabonelayo uthi kumele lindawo yengezelelwe usekelo ukuze iphathise abantu
kubanga elinjani kodwa ngiyakwazi ukuthi uhulumende ulawo yo infrastructure kodwa uqakathekisa into lezi ezabantu abagogekileyo mbona njengalo uhulumende ezikhathini eziningi uyaphunga ukukhohlwa nje even i-disability day langkhona ngezinye izikhathi bayakhohlwa iBraille Day abaka
uhulumende uhlale ekhuluma ukuthi unanza abakhubazekileyo bonke waphinda wasekela ke umthetho wokubekela eceleni izihlalo zabameli bamalungelo abo edale lephalamende la kudale lesenethi kanye la kudale lenkundla yabamcebisayo kodwa esehlulwa ikusilela kwemali okwenza eminye imisebenzi yakhe enjengakulolu hlangothi isalele muva. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi eziningi zaseHarare zikhanye zilandela isiqondiso sikahulumende sokuba zihlale emakhaya lezitolo eziningi lamabhanga bekuvaliwe. Ngothi ke ezakobulawayo lazo ziqalile ukulandela isiqondiso sikahulumende sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu amalandelayo ziphuma kuphela uma zisiya kwenza okuqakathekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo, Praxis is Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.